Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwakazo muhle, olambulela ku Studio 7 ngenjabulo kungolwesine mhla zilichumi kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngemali zamadodeti besinike imali. Sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo. Sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kathi siyakwenze siyahleka lokuthi sidle esikufuna. Siyanika 200 nayo siyaphonga uthenga impuphu kuphela lesawudo. Isishebo siyama siyithonga udinga emgaleni leyana eyeswetch lapho kumela khona idelele.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle eWange Colliery lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs,
sihlangane ngababona ngezombuso ngaphakathi Shadow Minister of Home Affairs
umnumzana David Coulthard omunye wequla elethekelele kwelebhilitane phansi komanyano we-MDC Alliance uthi uhambo lwabo luphumelele. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani emba amalahle eWange Colliery Company eHarare lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Amakhosikazi la abebanga umsindo etshengisela ekhala ngokuthi uhulumende kabaniki njalo kalani ngodaba lwabo osolulethe uduwo eWange. Unkosikazi Talent Sithole ovela eWange uthe bakhala ngeholo elingcono okumele liphiwe omkabo elingenelisa ukuthi bahambise abantwana esikolo.
Ngemali zamadodeti besinike imali. Sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo. Sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kathi siyakwenze siyahleka lokuthi sidle esikufuna. Siyanika 200 nayo siyaphonga uthenga impuphu kuphela lesawudo. Isishebo siyama siyithonga udinga emgaleni leyana eyeswetch lapho kumela khona idelele. Ofithi vele abantwana esikolo vele abahambi kakahle. Ikhathi umntwana nga-30% kumele ukuthi uthathe ama-result. But asoze uthathe ama-result ngenxa yokuthi vele ngiyakuzela kule sikwele.
Umeli wamakhosikazi la, umnumzana Mnyarathi Gwisayi, uthi abantu bengaqanjelwa amanga iWange Colliery Company ethi ayilamali njengoba iziphatha amandla zayo zihamba ngezimota ezisabekayo njalo behola ngengwani.
No retreat, no surrender. No retreat, no retreat, no surrender.
Asibuyeni emuva kuze kulunge. IWange ithi ayilamali kodwa ngomnyaka ophelileyo imali yabo ingezelele nge-51%. Sebethengelana imota ezibizayo omakori. Manje sithi nxa senelisa ukuyisa umgabe ngomnyaka ophelileyo, umakori ngomzukulu ongahluphiwe.
Omunye wamakhosikazi aweWange, unkosikazi Chipo Tazivinga uthi umphathi ntambo wezisebenza waqambela abedale leparlamente amanga esithi wabanika irayisi lesepa yena washiya ebathembise ukuthi uzabalethela impendulo abalokhu beyimelele.
Lokho ayekukhuluma uminista ukuthi wakhuluma lathi ukuthi wasinika irayisi lesepa asikubona ngathina. Thina sakhulumelana ukuthi sifuna imali yethu ye-5 years yamadoda ethu. Wasesithi yena kithi uzabuya le feedback. But lanamhla kakabuyi le feedback uthi enzositshela ukuthi yena usiphatheleni. But kuparliament sesiyakhuluma esingakwaziyo. Njalo futhi nxa besithi singamapolitician, thina asithi ma-politician, asilaphathi thina. Thina singomama abalendlala abafuna izimali zamadoda abo. Eze-5 years le salary yamadoda ethu ipheyi. Sile 8 months asiholi.
Isikhulumeli sezakhamizi zeHarare uMnumzana Mavila Khumalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu dawa ngokuphangisa.
Thina sithi bona bazinikele baphume phandle batshengisela for 102 days namhlanje kutho ukuthi bona they are determined and i-cause yabo i-genuine. So thina sifuna ukuthi uhulumende angenele kundaba leyo, kakhulukazi uminista uWinston Chitando as the minister responsible for mines nomunye wakhe uPetronella Gagonye uminister we-labour, babone ukuthi udaba lolu luhamba kanjani. Le parliament yethu ama-parliamentarians kangenele kudaba lolu.
Isikhulumeli se-Center for Community Development Initiatives in Zimbabwe uMnumzana Leopold Mnende uthi uhulumende awumelanga aphathe udaba lolu kube ngani amakhosikazi la azama ukungcolisa ibandla elibusayo njengoba izikhala zabo zingezeqiniso.
Uhulumende akufuzanga aphathe lolu daba ingani amakhosikazi la ayenza ezombusazwe awafuni ukungcolisa ibandla elibusayo njalo izikhalazo zabo ngezeqiniso. Singakhayelisisa sibili abantu abazahlutshwa ngokungalungiswa kodaba lolu ngabantwana. Namhla mbone umntwana sibili oku-grade 2 ade khona kumatch le, of course enxa bebengafuzanga babuyelayo kodwa babuyelayo, njalo bakhuluma ukuthi umntwana lo kakho esikolo ngenxa yokuthi akula mali.
Abenhlanganiso ezibona ngenhlalakahle kazulu namalungelo ezisebenzi ezihlanganisela iZimbabwe Coalition for Debt, iZimbabwe Rights leZimbabwe Congress of Trade Union bebezisekela ukutshengisela lokhu, njalo zivumelane namakhosikazi legqitha labo uGwisayo ukuthi bazavalisa inkampani kanye ledolobho lewange betshengisela uhulumende aze abalalele elungise udaba lwabo. Imele 27 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana David Coulthard, okuqula elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano we-MDC Alliance eligoqela umnumzana Nelson Chamisa, uTendai Biti uthi bayasuthiseka ngohambo lwabo kulelo lizwe lapho abahlangane khona leziphathamandla zikahulumende, amabandla aphikisayo kanye labo somabhizimusi. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda.
Umnumzana Coulthard uthi baze ngenjongo yokuchasisela uhulumende weBrithani ngamalungiselelo okhetho leZimbabwe lalonyaka langesimo somnotho. Ngaphandle kokubonana lomphathi ntambo obona ngezwakazi le-Afrika, uNkosazana Harold Boldin, uCoulthard ulandisa ngezinye zeziphathamandla abahlangane lazo.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry.
Sihlangane ngababona ngezombuso
and
ngaphakathi Shadow Minister of Home Affairs
editorial team.
Sahlangana njalo ababona ngezombuso ngaphandle kwelizwe
Parliamentary
Shadow Minister of Foreign Affairs
Zimbabwe
Emil Thornberry
Foreign Secretary.
Sabuye sahlangana le editorial team
Financial Times and
lama economists
education.
Sabuye sakhuluma lehlekanyana labantu abe parliamente ngeZimbabwe. Sazobonana le Foreign Secretary uBoris Johnson. Sazobonana labe Financial Times labanye abehlukahlukeneyo abentatheli zezindaba Sabona na lamanye ama education institutions abafisa ukuzokwenza ezamabhizimusi akule Zimbabwe.
Bekuke kwabikwa ngaphambilini ukuthi iqula lakhe lihlanganele labamabhizimusi labezomnotho. Umnumzana Coulthard uthi cha akunjalo.
We did not meet with British investors and business people. We explained our economic policies to the British government.
Ehulumeni yaseBrithani kodwa ngoba singekho embusweni besingeke sithembise kakhulu into eziningi kodwa esikuthembisileyo ukuthi njengoba yona iBrithani incedisa kakhulu abavela khona eBrithani bezo zama ezamabhizimusi ngase Zimbabwe sibona kulilungelo ukuthi sikhulume labo njalo sibathembisile ukuthi thina njenge MDC sehlukene lezano ekwenzeni.
Uye phambili echasisa ukuthi kungani ibandla lakhe lamukela umnumzana Chamisa njengomongameli omanyana we MDC Alliance.
Nelson Chamisa is the person who has been elected by the MDCT National Council in terms of their procedures, and it was always agreed that the MDCT would supply the presidential candidate.
Nelson Chamisa umuntu owakhethwa MDCT njenge constitution yabo ukuthi abe nguye ozamela MDCT kukhetho lapha okudingakala khona umongameli. Kukhanya ephethe umsebenzi ngendlela eyiyo ngoba masisithi siyakhangela kathesi ngaseZimbabwe kukhanya ulabalandeli abanengi, kukhanya umsebenzi uphethe ngendlela eyiyo.
Umnumzana Coulthard lequla lakhe le-MDC Alliance elihlanganisela umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa lotenda ibithi sebegadile indizamchina belibhekise ekhaya eZimbabwe njalo bathi bayasuthiseka ngohambo lwabo kweleBrithani. Inqobe sizikubo ukuthi banqobe ukukhetha oluzayo bavuse ilizwe njengezithembiso zabo. Ngimele Studio 7 eHeathrow Airport eLondon, igama namngeza Jesus Banda.
Silokhu sikudaba olufanayo, uStanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isikhulumeli somanyano weMDC Alliance umnumzana Walshman Ncube ukuze sizwe ukuthi injongo yalolu hambo ifezekile na.
Injongo yohambo lolube kuyikuthi okokuqala bayehlangana bakhulume lamaZimbabwe bahle baqala bafikela kulo mhlangano. Chamisa bekumele ayexoxa le-Oxford Union nge-vision yokuthi MDC Alliance laye kuyiwa ngaphi. Ukhulume kakuhle njalo ama-feedback akhona esiwatholayo wonke a-positive. Sibili ukuthi okwesithathu bekuyikuthi njengoba emutsha ukuba ngumkhokheli uChamisa abe lelunga lethuba lokuhlangana lamalunga entatheni zezindaba ubhodabhodile kubo Economist, BBC, zonke nje ama-outlets. Okwesine ke bahlangana lo foreign minister baxoxa ke ukuthi hayi xa kuzancediswa kathesi ukuthi kube lo khetho oluhle kwenziwe njani, i-international pressure leyo kumele ifakwe uhulumende kaMnangagwa ukuthi yenze zonke izinto ezenza iZimbabwe yaba kunkinga yona lezi lungiswe kwenza ukuthi ukhetho nabanye abe-opposition abe-Labour Party, ama-former ministers, nje ngithi bonke influential people in ku-British establishment.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Sibusiso Moyo lawo bephakathi kohambo phose olufanayo, owenu umbiko uza yamukeleka ngcono yini?
Besingekho ekuncintisaneni lezanu kumbe lo hulumende kaMnangagwa. Asilaqinisa ukuthi injongo kamoyo ibiyini, enkulumeni zabo yikho kasi ngeke sathi ukuthi uhambo lwabo lwaba lempumela kumbe navale injongo zethu ziphumelele sikuhambe kakuhle sibili.
Sokulombiko webulenjini weTwitter nje singathi uyasirculator usikhwica mfundo weBilitane uProfessor Diana Jetta uthi umnumzana Chamisa ngokumbona kwakhe ubengani ngumuntu ophonga uthabela ukuthi enganqoba kukhetho njalo kabonanga elembono ejulileyo wapha imizekeliso emnene. Liseliubonile lo mbiko njalo lithini ngakho?
Ngiwubonile lami sibili ngawubala lo mbono akumangalisi ngoba i-opinion imbono ngumbono. Omunye uyakhangela into yinye abone lokhana omunye akhangela emakhaleni abona amakhovula omunye akhangela emsileni abona kubonayo. Siyakwemukela sikukhangele ukwenzela ukuthi kusincedise kusasa.
Umnumzana Walsh Mencube isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abohlangothi olubona ngezibotshwa lamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services sebelandule ukuthi izisebenzi zalolugatsha zikhalale umsebenzi ngemva kokwehluleka ukuletha izibotshwa emthethwandaba lamuhla. Bathi imbangela yikuthi imota zabo zifile. Kubika uBathabile Masuku.
Namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth lemiye yehlulekile ukuhlala ngenxa yokuthi izisebenzi ezilinda izibotshwa ezeZPCS bezingekho njalo zingalethanga izibotshwa. Igqwetha elixoxe leStudio 7 umnumzana Dumisani Dube uthi namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth awenelisanga ukuhlala ngenxa yalolu hlupho.
No, besisemthethwandaba namhlanje eWest Commonwealth. Kantule ehlekile ukuhlala phansi because ibingagwani ama isibotshwa esekami la ugray prison azenlisanga ukuye ekhotha ngoba ama officer ema prisons awu strike akhala ngeholo labo ukuthi holo labo lincane bafuna request. Kuyinto esidanisa kakhulu njengamagqweta because kusho ukuthi kutholakala kwejustice for abantu ababotshiweyo lezibotshwa kuba nzima xa besehlukubela nabo ekhotha enxa kule possibility phakathi kwena ngani njengoba bekwi-strike enxa lokudla izibotshwa zidla.
Isikhulumi se-ZPCS unkosikazi Elizabeth Banda ebuzwa yi-Studio 7 ngalolu daba ulandule ukuthi izisebenzi zohlangothi lolu ziyakhalala umsebenzi njalo abasebenzi ngesiqubu esincane ngoba abavunyelwa ngumthetho ukwenza lokho. Uthe njalo uhlupho abalalo njengenhlanganiso olwenze izibotshwa kwezinye indawo zingabuyi emthethwandaba yikuthi imota zabo azisebenzi kuhle ngakho zisalungiswa ukuze zithwale izibotshwa.
Ama prison officers wonke asemsebenzini indaba ebhodayo yokuthi izisebenzi azikho emsebenzini ingamanga. Njalo thina i-code of conduct yethu ayivumi ukuthi sikhalele umsebenzi. Indaba nje ekhona ukuthi izimoto zethu zokuthwala izibotshwa azikho esimeni esiqondileyo esokuthi singathwala abantu kodwa lokhu sokulungisiswa ngoba uhulumende sesinikeze imali yokulungisa izimoto lezo.
Umnumzana Henry Khanye olesihlobo obekumele singene emthethwandaba weWestern Commonwealth uthi balinde baze badela baze basuka sebaziswe ukuthi izibotshwa azisabuyi.
Silindile ngalonke silokhu silinde ukuthi singene e-court khona phe Westcom kodwa ke azange sike sithole lelo thuba baze basitshela emini ngemva kokulinda ilanga lonke ukuthi iyaba izibotshwa zisabuyi ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyangena yini e-court siphume laye ngoba sikhuluma njengabakhathesi nje isidlulile 48 hours yakhona evele ibekiwe emthethweni ukuthi amalungelo ezibotshwa asanako asananzelelo kufanele ukuthi umuntu ngomthetho ebe sengenile e-court i-48 8000 bamunsuke ezimbili zingaze zise zidlule.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Bakidzanani Dube uthi lokhu yiwephula amalungelo oluntu ngoba akusomlando wezibotshwa kodwa yibo asebethwala nzima ngokungasiwa emthethwandaba.
Okwenzakalayo kuyikuncindezelwa kwalezi zibotshwa ngoba laloba umuntu ebotshiwe uyabe lokhe lawo amalungelo akhe awokuba ngumuntu. Ngokunjalo labo abagcina ke izibotshwa ejele ngokuthi bona abalazimotha zokuhambisa izibotshwa emthethwandaba ukuthi amacawa la azo ayothethwa bayazincindezela.
Umanji we-Trade Gold umnumzana Trinos Utawashe walile ukuphendula imbuzo ye-Studio 7 ethi akavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba njalo imbuzo kumele iqondiswe kukhomishini yezemithetho i-Judicial Services Commission eHarare. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lelo lwe live talk sihluzeni bomama olubhekane labesifazana sixoxa ngelanga lokuqakathekisa omama emhlabeni jikelele ele Mother's Day elinanzwa ngesonto. Thumelani i text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kesizwe imbono eveza amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Amalungiselelo omhlangano phakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lomunye wakhe weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un okucubungula udaba lokuthi eleNorth Korea lingasebenzisi izikhali zenuclear ayaqhubeka. Elemelika lithi alisoze lethule izijeziso zenotho elazethesa eleNorth Korea ilizwe leli lingaqhubeka lisebenzisa lezi izikhali njalo lisephula ilungelo loluntu. EleNorth Korea lisanda ukunanza ilanga lenkululeko emkhosini wobuqoqo inhlanganiso ezimeleyo imanyene lamanye amazwe. Uhulumende weMelika ugcizelele ukuthi umhlaba ungakhohlwa izigidi lezigidi zabantu beNorth Korea abalokhu behlupheka kusukela kuminyaka engamachumi ayisithupha edluleyo kulelo lizwe ngenxa yombuso oncindezelo lolunya okhona. Elemelika liqhubeke lathi kulabantu labantwana abahluphekayo enkambeni zeNorth Korea kukanti labo ababalekayo bayabanjwa bajeziswe kabuhlungu kumbe bebulawe. Elemelika lithembisa ukuqhubeka ngemizamo yokudingisisa abephula amalungelo oluntu kulelo lizwe ukwenzela ukuthi bejeziswe.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza sobala ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Athi ibandla leZANU-PF kumele likuveze lokhu nxa lingajonganga ukudlelezela kukhetho. Izolo khona umthethwandaba wethu le isinqumo esiqakathekileyo esokuthi kulicala ukuthi izinduna kumbe inkokheli yosiko ingenele kwezombusazwe. Siqale ngokubuza isikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa unkosazana Thabita Khumalo ukuthi uthini ngalesi sinqumo exoxa lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
isinqumo le futhi nanjengebandla likhokhela ngokwaba advocate Jamisa sebetayela umanji amahlombe nomsebenzi abawenzileyo njalo kayisiyonto entsha ngoba singakhangela sisekelwe kwembuso zaseZimbabwe sithi khona izinduna nabosabhuku akumelanga bangenele ezombusazwe ngoba umsebenzi wabo ukulandela amasiko njalo esigabeni lapha ababusa khona kunabantu abasemabandleni achiyeneyo uma yena nguye enkokeli yezinduna zonke iZimbabwe jikelele esezakuba nguye ohlokoza inyosi etshela izinduna ukuthi zingavotela amanye amabandla zivotele izanu kuyabe sokuthuka ngekithi esicabanga ukuthi yena ubesukile emsebenzini wakho wamaziko.
Ubabuchuma, isinqumo senkantolo leso ungathini ngaso kasisoze siliphazamise yini njengebandla lezanu PF?
Isinqumo lesi esifakwe yinkantolo isinqumo esivele khona sisekelwa yi-constitution yethu elizwe eZimbabwe. Akula muntu wenza uyinduna kumbe lipolisa kumbe lisoja ongelanto yakhe ayithandayo phakathi. Kodwa nxa usehofisinyana sokufuze uzibambe ungakhulumeli phandle ngento yakho oyithandayo uyenze nxa wona ususenze lokho kumele ukwenze njengoba vele into enhle yakhona yokuthi kona kusetshenziswa i-secret ballot. So kwesi sikhathi siyakhuluma izinto ezingayisizo ngifuna abantu bakuzwisise khonokho ibandla lezanu PF asobandla lokudlwangudlwangu. Nxa ubaba uShaka Mbira eyitha izanu PF mzwana engena ebhokisini ungena eyedwa kahamba ayi-exercisa ilungelo lakhe lona lelana ayivoteli kodwa angaphumiseli phandle bese kusephula umthetho welizwe laseZimbabwe okuze senza sigcina sezikhangelwa ngamehlo angayisiwo.
Mama Makhumalo likhala njalo ngokuthi iphepha lokuvotela lokufaka uxaka kumele kucace ukuthi lidindwa ngaphi njalo lidindwa ngubani. Uthini uhulumende nxa likhulumisana laye ngalolu daba?
Uhulumende wezanu PF uthi yena asinamvumo ukuthi sibe kwazi ukuthi iphepha elebhalothi lidweba ngaphi lidwela kudetshwa ngubani. Manje udaba olukhona ukuthi ukhetho luntshontsha ephepheni lona lelo ngoba sonke siyazi uma sikhangela izulu lapho esihambe khona kukhetho lapho esabona khona ukuthi uyanelisa ukufaka uxa kulapho ofuna khona iphepha litshintshe lodwa liyefaka uxa lapho ongafaka ngakhona. Silelungelo lokuthi sazi ukuthi iphepha lelo vele lidengwe ngaphi. Sizame futhi ukuthi sithathe lesi sithi yisampuli ngesilungu sikhangele ukuthi ngafaka uxa kwami ngasoze atshintshe yini lo xa ngokuzwa esokuzwayo. So sididekile ukuthi kanti yona izanu yesabani.
Babuchuma, nxa kuqakathekile mpela ukuba nalo lukhetho lube ngolubalulekileyo awukuboni kuqakathekile yini ukuthi abamabandla aphikisayo Makhumalo labo babekwazi ukuthi livela ngaphi iphepha leli njalo litindwa ngobani?
Okokuqala lathi izanu PF njengephathi asikwazi ukuthi ikampani eprinta yiphi iprintela ngaphi ngoba lowo ngumsebenzi owaphiwa iveki abayibo abakhangela ngezama-election lawo. So thina siyamabandla sime eceleni sekele iveki yezomsebenzi wayo lapho esesifuna kakhona sonke siyabizwa. Inkinga esiba layo ikuthi bakhona abanye abantu abathi befuna ukudonsa abanye ngamakhala ukuthi yonke into somele yenziwe ngendlela yabo.
Amagama lawo kawalunganga. Awusoze wena uthi wena ngihambe ngaya rejista ukuba yivota ubususithi iveki ibisibuya isithi khona kumele siyekhangela i-voters roll kade sesuthi qhi sesifuna ukubuza ukuthi i-ballot paper liyiprinte ngaphi uthi ngumsebenzi weveki kuleyi lapho esizavota khona silolungelo lokwakwazi ukuthi iphepha lilithenge ngaphi oprintileyo ngubani kanti vele lesabani alikwazi ukuthi konke okusegcekeni ngoba ukukwala kwenu ukuthi sazi ukuthi iphepha leli printe ngaphi kulo mutsho ukuthi kulokugcile elifuna ukukwenza xa kungelabo ugcile elifuna ukukwenza siyekeleni sizibonele sodwa nganxa sesiyaphambili abana sibe kwazi ukuthi sazibonela njalo sisethuki ngoba okwenzakalayo lathi siyakwazi ukusegcekeni lilungele lukazulu ukuthi azi ukuthi iphepha elibhaliweyo lele lokuvotwa libhaliswe ngaphi njalo siprinte amabhaloti amangaki ukwenzela ukuthi sazi xa sesibala iinombolo zabantu abavotileyo singaze sahlaba umkhosi sesibonama amavoti amaningi ayidlula amabhaloti la ukuthi azowaprintile.
Mchumene, akuyigqibe ngamafitshane.
Ebalulekileyo lapha ngikuthi kona into yonke leyo iveki nxa isikwenzile isikhethele kabani yokuprinta amabhaloti lakho konke sizabizwa sonke siyokubona la mabhaloti mzwane efika sizabe sikhona sonke sibone lutho kuhamba njani lazana ethwalo esiya endaweni lapho kuvotela khona siyabe sikhona futhi sonke eveli phansi khona ngani ama agents ethu abe khona ukuthi a receive amabhalansi nxa efika kuma polling station abone ukuthi khona ibhokisi lana li empty alilalutho kungakavalwa andubana ivoti iqalisa so angazi why sifuna uzantu asidlala ubacathela le ntweni elula kangaka
abantu bezali lithuba ngamanga kungazwangitshela ngesiso engasibonanga ukuthi sinyithiwe nini.
Unkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli secele leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga lezizanu PF umnumzana Joseph Chuma kwanele mthwakazi olivalelisayo ongontungamilinkomo.